Kulabanye njalo abantu abathi kulilungelo likaMgabe ukuthi ayekwelatshwa emazweni njengoba wayengumongameli welizwe leZimbabwe. Abangasekeli lokhu bathi kumele uMgabe ayelatshwe eZimbabwe njengomuntu wonke obhekane lobuzima elizweni. Bacabangela ukuthi uhulumende usebenzisa imali eningi ukwelapha uMgabe. Omunye wacabanga lokhu uNkosazana Pretty Mpofu, isakhamuzi sakoBulawayo.
Ngibona ngathi ukuba kwakhe khona ngale ngezinye futhi imali eziphumayo elizweni siyalatshwa. Engingafanisela ngithi kuyafanana lokukaVice President, naye sokunezinyanga eziningi siyalatshwa emazweni. Ngenye imali yestate yena liyana kumele ukuthi ngabe iyasincedisa, kodwa iyaphuma, bayaphuma besiyalatshwa ngayo kwamanye amazwe. Thina ngathi ezibhedlela kusala kungalamithi kungalalutho.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Phesi Mchitho, okunhlanganiso yabantu abathenga bethengisa impahla e-Streetwise Informal Traders Association.
Ezempilakahle ikulelela kithi azilungiswanga kahle, yikho kumenza agcine sehlala kwesikhathi eside kangaka. Njalo khonokho kuyenza ukuthi imali okufanele ukuthi nga iyalungisisa ezempilakahle ezweni ingawutholakali, ngoba uzathola ukuthi yena emunye enjalo usebenzisa izigidi eziningi. Okuyukuthi sompitha ukuthi yena nguyena yedwa okhathalelwayo, iningi uZulu akasatholi ncedo olufanele ukuthi ngawe uyalithola ngemali yona leyo. Ngoba ungakhangela imali ye-tax yona leyo kumele ukuthi ngayisebenza kwezempilakahle kuyo wonke umuntu. Namhlanje nje besiluko omunye umhlangano kukhulunywa ngokuthi lonelela kithi ilizwe lama-ambulensi kuphela ayi-282, okuyukuthi imali zonke zonezo ezithathwa zisiya kwelathisa abanye ngaphandle kwelizwe, kugoqela yena wayengumongameli weleli lizwe, kumele ukuthi ngazi yasiza kuthenga ama-ambulensi.
Kodwa-ke umnumzana Joseph Juma webandla le-ZANU-PF wake wamela iphelandaba Phophoma edala lephalamende uthi uMgabe ulelungelo lokwelatshwa eSingapore lakwamanye amazwe.
Umuntu obengumongameli ulamalungelo akhe awatholayo noma esephumile. Njalo ubuntu bethu vela abavumi ukuthi kona sichothwe izinto enjalo, umuntu omdala nxa ethe wehlelwa yokugula ebese siyakhazima lapha abezele ekhazimela khona. Yikuthi nje thina sesilahle ubuntu, yonke into vele sesibonile. Sigcwele ngenzondo lolaka, sesichothoza nje noma yini. Ngiyambona ukuthi kule nto embi ukubana uhulumende okhona kathesi agcine ufoma ekwenzeni kwabo. Kubuye into vele eyenzeka amazwe wonke. Imali siyayibona but singakhangela imali ukudlula impilo yomuntu. Njalo singabi ngonkulunkulu ngoba uSathane asefake umgoqo womuntu ukuthi hayi umuntu sekumele ngibasele iminyaka ethize akusamelanga ayelatshwe, sekumele aphongekekelwa afe.
Umnumzana George Jaramba owayesikhulumeli sikaMgabe engakasuswa esikhundleni wake wabika ukuthi uMgabe uhlutshwa ngamehlo. Akwaziwa okwamanje ukuthi uhlutshwa yini. Udokotela ozimele yedwa u-Elopis Banda uthi minengi imikhuhlane ehlupha abantu asebekhulile abanjengoMgabe oseleminyaka yokuzalwa engama-94.
Into esekhulile imikhuhlane iba minengi ngoba izitho ziningi kuqasa kule izitho ezinjengezandla, isifuba, ingqondo. Njalo umuntu nxa esekhulile kuyavama ukuthi bebe le mikhuhlane yemvukuzane. Kungabi ukuthi umuntu esehlale inyanga ezine esesibhedlela, kuvame ukuthi ngabantu abangabe bele mikhuhlane yemastroke, yiyo ehlalisa umuntu esikhathi eside esibhedlela. Imikhuhlane enjengeye imvukuzane yimi engikhulume ngayo la iyahlalisa umuntu esikhathi eside esibhedlela. Eminye imikhuhlane uyangena uphumuke, ungena uphumuke ungahlali isikhathi eside singako.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi odokotela bakaMgabe bathi usengcono njalo uhulumende uzaqhubeka emnika konke akufisayo. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu loJaramba oseyisikhulumeli sikaMnangagwa. UMgabe wahluthunelwa umbuso libutho ngomnyaka ka-2017 lincedisana loMnangagwa, ibandla leZANU-PF, uZulu ledala lephalamende. Imele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguGibbs Dube.